Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela uStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMabasa 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ngesikhathi eZimbabwe namhla lifikisa iminyaka engamachumi amane lathola uzivuse, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze le Melika ukuthi lethule izijeziso elazethesa ilizwe ngoba zingezinye zempangela yokuwa komnotho.
The reality of the COVID-19 pandemic is seeing us endure the necessary lockdown in our homes. Although we are physically separated, we are united in spirit.
Sixoxela abalwa kumpi yenkululeko ukuze sizwe imbono yabo ngelanga le-Independence Day.
Sathatha izikhali sivela ukuba umhlaba kube ngowethu sasiwuthathile. Sathi sithathe ilizwe silikwazi ukuba iZimbabwe dola ilamandla yakwedlula i-American dola liphosilinga ne-30 pound. Akusekho lokho kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze le Melika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eZimbabwe ngoba zingezinye zempangela yokuwa komnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe wokunanza iminyaka engamachumi amane ilizwe selokhu lathola uzibuse, umongameli Mnangagwa utshayele ihlombe abalwa kumpi yenkululeko njalo wakhuthaza abantu ukuthi beqhubeke behlezi ezindlini ku-lockdown ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Asizweni ingxenye yamazwi kamongameli Mnangagwa.
Although we are physically separated, we are united in spirit. The time to celebrate together shall come.
Uphinde wabonga amazwe aphetsheya kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo ezincedisa ilizwe ukulwisana laleli gcikwane. Umongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukubona ukuthi kulokudla elizweni njalo abantwana abangenelisiyo ukubhadala indleko zesikolo bayabhadalelwa nguhulumende ngohlelo lwe-BIM. Ngenxa ye-coronavirus, umkhosi lo awusaqhutshwanga koBulawayo njengalokho okwakuhlelwe nguhulumende. Ngakho iningi lilalele amazwi kamongameli Mnangagwa kumabonakude lakumaradio ngoba kungelambuthano. Abanye abethule imbiko yabo yokunanza ilanga likazivuse bagoqela ingatsha ezehlukeneyo zebandla leZANU-PF kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC lonkosazana Thokozani Khuphe ohola ele-MDCT bakhulume ngokuqakatheka kokuthuthukisa umnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bephile impilo engcono. Kusenjalo u-Anastasia Ndlovu uxoxela abalwa kumpi yenkululeko ukuze sizwe imbono yabo ngelanga lanamuhla elokunanza uzibuse.
Abalweli benkululeko sebeveze imibono ehlukeneyo ngempilo abayiphilayo ngemva kweminyaka engamachumi amane ilizwe lathatha uzibuse. Omunye wabo, umnumzana Benny Moyo, oleminyaka engamachumi ayisithupha 60, uchaza injongo yempi yenkululeko.
Sasilwela ukuba sithole indlela yokwelatshwa ezibhedlela. Namhlanje izibhedlela esilazo koBulawayo ngezathu ngamakhiwe. Zonke zenezo izibhedlela azilamithi, amanesi asebenza khona ngahola indlela afanele holiswe ngayo. Sathatha izikhali sisukela ukuba umhlaba kube ngowethu sasiwuthathele. Instead sibona uhulumende esipha amagovu angabangani bakhe abephathi.
Umnumzana Moyo owalwa ekuviyo leZipra uthi usobala ukuthi balwela ize.
Sathi sithathe ilizwe sikwazi ukuba iZimbabwe ingunumber one usadeke ekuphathiseni ukudla. Kathe sesizicela. Sathi sithathe ilizwe sikwazi ukuba iZimbabwe dola ilamandla kwedlula i-American dola liphosilinga ne-British pound. akusekho lokho kathesi sasithathilizwe sithembe ukuba abantu abamnyama baza treatwa ufana nayo kwese sokubonile sokukhule kakhulu kuleli lizwe inkethare chabe othina isukulomhlangothi asitholi isithelo sikazibuse instead sithole isikolo kube ababalisi abavela kwezinye indawo abangakwazi ukukhuluma ulimi lwabantwana abazalwa khonapho.
Omunye umlweli wenkululeko umnumzana Patrick Msonyelwa Dube uvumelane lo mnumzana Moyo.
Sekulomhlobo okanya usithi walweli lizwe kodwa usehluleka ukwenza anything ngalo ilizwe lakhona. Bona simi ndawonye into yalwelwa ngabantu vele akuzange kwatshintsha lutho lokho kunjalo nje. Simi ndawonye akulalapho esiyakhona.
Unkosikazi Virginia Dube omunye wabalwa empini yenkululeko uthi abambalwa yibo abadla izithelo zelizwe.
Akula misebenzi. Ngagula esibhedlela akula mithi. Salwela ukuthi ilizwe libe lengqubekela phambili ezathuthukisa impilo yomuntu wonke. Salwela ukuthi umuntu wonke abe lempilo engcono kulesi asilayo ngesikhathi sikaSmith. But it is worse now. Umnotho welizwe leZimbabwe ukholiswa ngabantu bezano. Yikho mina ngisebenza nzima ukuthi umulo ukuquke.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda uthi ulusizi ngoba abakuyela eganyeni akubonakali.
Kudabukisa inhliziyo ngoba ukuzinikela esasilakho kwakuphindwe kaningi nengi. Singesabi silesivindi lendaweni ezinzima ezazichaxisa umzimba ngoba sisithi sikhulula isizwe. Kuyayangisa okwenzakala elizweni ayisikho esakuhambela egangeni. Kuyadabukisa lokho.
Abanye ababekuviyo lezipra elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bahlezi bekhonona ngokuthi abakho kuluhlu lwabalwa kumpi yenkululeko elizweni ukwenzela ukuthi bathole imali yomhlalaphansi nyanga zonke njengabanye babo bezandla. Bathi njalo bafuna impahla zabo abazithathelwa nguhulumende kamongameli Robert Mugabe ilizwe selithole uzibuse. Umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi uzahlolisisa lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inani labantu abalegcikwane lecoronavirus elizweni lilokhu lingamachumi amabili lane, i-24 kusukela ngolwesine, njalo labo ababulewe yilo bathathu. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzakwazisa ukusasa ukuthi uhlelo lokuvalelwa ezindlini ole-lockdown luyaqhubeka yini kumbe hayi.
Ikolishi le-John Hopkins University namuhla lithi asebefunyenwe bele-coronavirus emhlabeni jikelele sebesedlula izigidi ezimbili, i-2,273,986 emhlabeni jikelele sebezi 156,076 asebebulewe i-coronavirus. Njalo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi sezisifa ngendlala ngoba seziphelelwe ukudla ngemva kwensuku ezedlula amaviki amathathu zivalelwe ezindlini ngenxa ye-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labeZimbabwe laba abavele bephila ngemisebenzi yezandla, ukusebenza endaweni zokudlela nangemisebenzi yesikhatshana bathi mangoye usebhazalele eziko. Kodwa njengoba uhulumende wakwele South Africa esesungule uhlelo lokuholisa izakhe ezizalwane ukudla, isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesimvundla uthi iningi labeZimbabwe seliphila ngamanzi.
At least i-government yalapha yakwazi ukubacabangela abantu bayo ibanikeze lawo ma-food parcel amancane ukuthi babambe ithumbu badle. Lawo ma-food parcel athathwa ngama-ID and thina sizithola sivaleleke phansi.
Unkosikazi Cynthia Dube uthi udanisayo ukuthi uhulumende weSouth Africa uyawufuna umthelo wabo kodwa nxa sokufika ekuthini lowo mthelo obatholele uncedo ngabasabalwa.
Sivalelekile ezindlini zethu, asikwazi ukuyafuna imisebenzi ukuthi sidle siphile nemuli zethu. I-government yeSouth Africa yiyo ethatha itaxi yethu, siyasebenza thina siyathekswa, kodwa manje sokubuya ukuthi kule lockdown abantu baniwe ukudla inika ama-South Africans. Kumele basicabangele nathi singabantu.
Isifundiswa umnumzana Bongani Nyati uthi usizo ngabeZimbabwe ukuthi nakuhulumende wabo abalutholi usizo.
Akula sizo futhi esilutholayo kumbe singaluthola kuhulumende wakithi eZimbabwe, njengoba uhulumende waseZimbabwe ekhala ngokuthi akalamali. Sesithembeleke ukuthi sizosizwa inhlanganiso zomhlaba ezingaphandle noma inhlanganiso lezo ezisiza labo abahluphekileyo noma osomabhizinisi abalemali basisize ngempuphu ungenza ukuthi abantu baphile.
Kodwa kumnumzana Mlungisi Jabalala uthi kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa izame icebo.
Izizalwane zeZimbabwe ezilana eSouth Africa mpela zithwele kanzima ngoba azilazo izincwadi ezibavumela ukuthi bekwazi ukuthi beclaim izimali kubo UIF ngoba abaningi abarejistwanga. Ngabe igovernment yeZimbabwe isebenzisana le-embassy kube lohlelo lokusiza la abantwana babo abalana eSouth Africa ngoba kunzima kakhulu.
Kusenjalo isiphathamandla sehofisi yomeli weZimbabwe econsulate eseJohannesburg unkosikazi Melody Chawurura uthi lesi sikhalo sesifikile endlebeni zabo.
Sesiphakathi kokukhangelisisa lolu daba. Masinyane nje sizobe sesisazisa abantu ukuthi sibasiza kanjani.
Uhulumende weSouth Africa usememezele ukuthi uzaqalisa uhlelo lokuvulela amankampani ukuthi aqale ukusebenza kancane kancane. Kodwa umphathintambo ogatsha lwezabelo unkosazana Dlamini Zuma uthi kuzathatha isikhathi ukuthi asebenze wonke ngokugcweleyo.
Imithetho ebikhona isazoqhubeka. Kodwa kukhona nje okumbalwa lana laphaya esizokwenza ukuthi kuthi ukushintsha. Mangabe sekuthiwa abantu ababuyele emsebenzini neyimbona ziqala ukusebenza, akuzulungu ukuthi vele kuthiwe nje sekuvulwe yonke into. Kufanele ukuthi kuhambe kancane kancane ukuze kube kuhleleke.
Amanye amankampani asevulelwe ukusebenza kancane abalisa awezemigodi, ezokuthutha, ezamandla kagesi, ezamanzi awokudla, impahla zabantwana abasanda kuzalwa, lobanje esebenza phansi kwemigoqo enzima. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezihlaselwe indlala embi kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwenqabela iningi lokuthi lihambahambe mahlayana ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lehluleke ukuthola impuphu ezitolo, kukanti abanatha amaphilisi e-high blood pressure basengozini ngoba engatholakali emakliniki emaphandleni. U-Albert Ncobe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi esixoxelazo zithi umangoyo uselala eziko selokhu uhulumende ethi abantu behlala emakhaya ngoba impuphu isisilela ezitolo kuthi lapho etholakala khona iyabibiza intengo ephezulu kakhulu. Lanxa emadolobheni uzulu ethengiselwa impuphu ngentengo ephansi okuthiwa i-subsidized, lokhu akwenzakala emaphandleni osekudala ukuthi iningi liqhubeke lihlaselwa indlala. Umnumzana Lungile Ngulube, isakhamuzi eGuyu, uthi kumele uhulumende athathe amanyathelo ngokuphangisa abantu bengakabulawa indlala.
Ngawo mhlawumbe uhulumende uyangenela abantu bathole yena le impuphu uthola zilanele ngabantu ema-supermarket amakhulu, emathawuni, abantu bemaphandleni labo bathole. Ngasibili uhulumende uyanceda angenele ngoba indlala esebantwini indlala enkulu kakhulu. Lokho kwaba yi-lockdown kuba nzima lokuhamba lapha, into zokuhambisa kazikho kubana abantu mhlawumbe bangena e-town besiyadinga leyo mpuphu.
Amazo akasekelwe ngukosikazi Gladys Moyo Manalo ebuvuma othi ngathelo lokuthi behlale emakhaya selilethe obunzima ikakhulu kulabo abaphila ngokuthengisa.
Kusuka kube lokunzima ndivele indlala yakhona eza kuba nkulu ngoba nxa kuyikuthi kungayisiyo corona yenale uyakwanisa ukuphuma ugijima uye kuwo wathi 2020 ngamatamatisi ukuzothengisela abantu uye emashowa ufike uyenze but ukhathezeki kusuka kube lokunzima kakho.
Umnumzana Hlani Mahlangu esinye njalo isakhamuzi ebuvuma sithi ukuvalwa kwemingcele kuzadala ukusilela kwempahla ezitolo ngoba zithengwa phetheya.
Nginazelela ukuthi esikhathini esiningi kulezi moto ezihambayo lamabhasi ahambayo so kukhanya amabhasi akahambi plus futhi ema-shops nakho izinto kade zivele zitholakala kakhulukhulu besehotelini esini abantu abaningi abaselaway ukuthi bangayenza njani ukuthi bangahoda kumenjani ngoba izinto zizagcina sezishoda ngobuningi. Khonapha nje sihlezi nje bamelela umumbo we-social welfare.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanangombe uthi impahla sezilele ezitolo okuzadala ukuthi behlaselwe indlala.
Izinto eziningi asiselazo emakhaya seziphelile and azitholakali ezitolo ngoba abezitolo bajayele ukube behoda kuboBulawayo, behoda kuboGwanda, abanye njalo behoda kuboSouth Africa. Kusho ukuthi abantu sebephakathi kohlupho olukhulu kakhulu. Silabo nabo nje abakuma-programs e-Food Aid.
Umnumzana Ngamba Ncube osukela inina kolubekho ebuvuma uthi kungani kuhle kwezulu kubajike bebhekane le ndlala embi elakho njalo ukuthi ibaqedele izifuyo zabo.
Ayikhala lapha indlala inzima inkulu kakhulu indlala ezifuyweni ekhanya ngani sizasala singalalutho sesingala umkomo umbuzi ungathini ukuthi ulisipheni ukudla nje njengoba ngithi sesirubhisi njengoba ngibona khonapha nge-83 years.
Iningi kulomhlubulo lile sihlobo ezisebenza kwamanye amazwe abalisele South Africa leBotswana ezivame ukuthi zithumeze ukudla nangazonke kodwa kulezi nsuku lazo zikhala ezimathonsi ngoba imingcele ivaliwe. Ngaphandle kwendlala abanye abafana lomnumzana Gabriel Moyo oyemawane abaphila ngamaphilisi we-BP bathwele amagabha avuzayo ngoba engatholakali emaklinika asemakhaya.
Sukhamba ubuza ukuthi ngubani ongabe nathi amaphilisi e-BP bakithi apho kunika 2 noma 3 ngoba akula zimoto ukuthi ungagada uhambe eGwanda efike eKenneth wathenga. Yinjenje lami ngiphila ngawo amaphilisi we-BP wona lawo akatholakali ngoba ivile eGwanda esibhedlela vele katholakali, atholakali e-pharmacy kuphela ikakhulu i-Atenolol le-Nifedipine nayo soze uyithole emaklinikhi noma esibhedlela phandle kwe-pharmacy kuphela abantu bazakufa.
Kusenjalo kulabo mongikazi abathathu abagcinwe bodwa esibhedlela seMthabezi abakade besebenza esibhedlela seMatterday koBulawayo okubikwa bahlangana lomuyi umnumzana Ian Heslop obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo. Abongi laba kubikwa baqala basebenza ngemva kokuba bagcinwe bodwa. Umqondisi wezempilakahle ezansi emaNdebeleni unkosazana Ruth Oshikotsore uthi abathathu laba ngabanye balaba abasuswe koBulawayo ukuze bezoncedisa kulesi sibhedlela ngalesi sikhathi sokuqhamukela umkhuhlane. Uphinde wathi sebehloliwe batholakala ukuthi kabalalo igciwane lecorona kodwa bazaphindwa njalo bahlolwe ukuze kube lesiqiniseko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba. Igama lami uChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko. Mnumzana, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani lapho okhona kumbe oke wawubona ukusenzakala ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, umumo namuhle kakula problem. I-problem nje yona le kuphela ukuthi impuphu kayifike ebantwini ngoba abantu nxa belambile abasoze abantu behlale endlini bazinikela abantu bethu kungasikho kufa yikuphi. Yikho kuyakwenza ukuthi abantu begijime beye emabhasini beye town bedinga impuphu etown. Kodwa ke uhulumende besengazani uyazama ukuthi impuphu leyi kayifike emalokitshini word by word iye khona ngale impuphu leyo. Ingafika impuphu le ebantwini wena lapho kungaba ngcono kuzakhanya kulobubele khona lapho. Ngakho ke kodwa ke empuchini khona lapho abantu bayabuthana kakhulu, babuthana lokuyana okungenziyo ngabona indlala. Awudingakala ukuthi khona kube lamapolisa asibili abatshelayo ukuthi kaba tshiyelane izikhala ezithile. Nxa betshelwa nje kuphela kumbe bangaba betshelwayo ngababe ma-residence, hayi umuntu olambileyo kayi, abazwisisayo ngabantu abadala. Kuthi laba abathenga impuphu khona laphana besiyayithengisa, igenga lesakhulayo abafana laba bathenga laphana besiyathengisela bona ogugu bona labo. Yiba balenkani bona labo kabafuna ukuzwa ukuthi khona betshelwe ngokushedela emuva, betshiyela namagephu. Umuntu abefuna ukuthenga impuphu eyedwa ephenduke kathathu kathathu, la kusasa impuphu ingabakhona umbone egijima esiyakhona. Uthi bekwazi ukuthi lowo ngokuthengisa impuphu lo.
Bathini manje abantu ikakhulu amakholwa, siyabona labo abavunyelwa, bathini manje ngomumo khona?
Laba bezenkolo abemachurchi laba, amabandla wonke bemele ukuthi khona bona ngabaguqile kathe sibekhuleka kuNkulunkulu, bengene ebhantini sibili ukuthi khona basemthandazweni. Hayi ukuthi bebalekele uNkulunkulu onguyemele esize. La uhulumende laphana enxeka sengokubonisise kuhle. Sokhanyazana silandela wonke amahulumende la ayenziwayo lawa emhlaba wonke nje jikelele kumbe kwamanye amazwe. Leli lizwe leli liyazakala ukuthi ngolokholo. Okuze sokudingakala ukuthi khona uhulumende yena nga ube lesineke wadeda abantu laba abahamba e-church. Khonokho kodwa nxa sebese-church indaba yona leyo ukuthi kuyatshiyelwani 1 meter 1 meter akusuka kube nzima. Ngakho ke la ukhulumenze khona phana la uthwele nzima ukuthi usele ukuthi yathatha decision bani. Kwaso kuvalwa nje lama church kube kanti sasiza khuleka sezindlini. Kuthi ke lapha laba ukhulumende lapha sibona ngazani uzamile. Yikho khona lokho nje kuphela ukuthi abantu kabanikelani izikhali izikhathi zokuthi khona bangase baba ngabantu abagijima kakhulu besiya khona ngale ngemadolobheni kuyadinga.
Ngokubona kwakho uhulumende usebenze kahle yini ngalesi sikhathi sobunzima obudalwa yiyo i-coronavirus lobu? Kumbe kukhona lapho asilela khona, njengoba sisizwa kuthiwa indawo lapho okuhlolwa khona, okwenziwa khona ama-test kuthiwa zilutshwana kakhulu. Ukukhona yini ongakusola ngohulumende kumbe ongamncoma ngakho?
Uhulumende yena ngokwakhe kudingakala ukuthi encediswe laphana lalaphana. Kodwa-ke ngendaba yona leyo ukuthi indawo lezo zokutestela lezi zingaba zilutshwane, ngibona engazani kusase-right mina uhulumende angahlala nje ezilungiselela, ngoba kakukavami kakukadubuki kakhulu elizweni leli. Njalo into esingayixwayisa thina uhulumende yukuthi uhulumende angazavumela laba kuthiwa khona bazotestela ama-injection abo emazweni e-Afrika. Abanye bangakwenza yebo, kodwa-ke hhayi isizo sebensundu lesi yisinye. Abafuna ukuthesta kabathestele emazweni laba lapho kufiwa khona kakhulu, hhatshi esizweni sebensundu kuthestwani. Lapha sifuna umuthi whether ngowesintu nxa ngowesilungo nalowo ama-injection lawo ngawube ukuthi khona ngoqondileyo, akhona ukuthi bezothestela ebantwini. Bangathestela ezinjeni kumbe ezenyamazaneni nxa lezo nyamazane zilalowo mkhuhlane. Kodwa nxa umkhuhlane lowo ungekho, abathestele khona ngale makhiweni lapho kufiwa khona outside Africa, akhona ebantwini abamnyama lapha sizothestela into angakaze vele yenzakale. So kuzothestelwa kithi abantu yikusidelela lokhuyana njalo. Uhulumende yena lo yabevumela into enjengayo yabethengisa abantu.
Lo ke umnumzana Max Mkandla ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone nendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuvikezayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lamhla sixoxalo nkosikazi Violet Nxumalo obona ngokulinganiswa kwamathuba awebesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe abantu bananzelela yini ukuthi lamhla lilanga lokunanza ukuthola uzibuse kwelizwe, kumbe baphatheke kakhulu ngodaba lwe-coronavirus kanye lokudinga ukudla. Ilanga leli likazibuse ele-independence
angibuni ukuthi kulomuntu ongacabanga ukuthi kuvuya lelilanga alijabulele. Uzalijabulela kanjani? 1, ulambile. 2, kanayona isenti yokuthi athenge ukudla. Uzajabula kanjani vele wena ulambile? Siyazibusa ngaphi kwakhona lobunzima lobo bungaka? Akula muntu ojabulile. Noma ubabuza nje ukuthi independent uzobe ethi kwenzani yokuhlupheka. Leli langa wonke umuntu uzwa besikhona elayini zempupho namhlanje mini abantu besitsho nje ukuthi ilanga le-independent selifikile. Abantu bethi independent yani kanti yokuhlupheka. Sise-independent leli lilanga loku elifikayo sicabanga ukuhlupheka okudlulisileyo ma kufika leli langa.
Sizwa kuthiwa i-lockdown leyi ibangele udlakela ezindlini, i-domestic violence. Ngombono wakho ubona ingani imbangela kuyini njalo kubhahe kakhulu yini kumbe lihaba?
I-lockdown leyi hayi ibangele udlakela olukhulu ezindlini. Abantu bayalwa ezindlini la. Imbangela ebangele lokhu nge-lockdown leyi kuze kube lodlakela ezindlini akulakudla. Ezindlini akulakudla, kungela kudla kunjalo, abantu abalamali. Eyokuthenga sokungatholakala lapho abangakuthola khona, kodwa yona imali yabangelayo. Ngoba ma kwase kukhulunywa ukuthi kuzaba li-lockdown, abantu belezimali zabo kwakumele bastokastokhe babeke ukudla kwemuli ezindlini. Pho imali kayikho, abantu abasebenzi. Uzastokha ngayiphi lokho kudla oza kubeka endlini? Uyabukuthenga ngani? Akusela kuzwanana ezindlini. Omama labo baba bathatheneyo kuyalisana nti sekutshonwa ezindlini lapha kusela umuntu ophumayo. Ubaba uyabe efuna laye okuyisikadi. Ubaba uzathi efuna isikadi lapha endlini. Endlini khonapho akulasitshebu, lempuphu ayikho. Yona nje ukuthi ugoqozele abantwana iporridge sokuvuka udlakela endlini. Abantwana labo bagcine betshontsha besiyadinga ozikadi ngenxa yokuthi endlini akusahlaleki kule ndlala. Hayi udlakela luvuke lwamanga enyawo ezindlini lapha kunzima nje.
Ukudla le mali okwabelwa abantu abaswelayo nguhulumende kwenziwa ngemfanelo yini ukuthi bonke bayakufinyelela?
Hayi mina phose ngiyeke ngitsho ngakho angikaze ngihlangane lakho. Khonapha mina lapho engihlala khona laba omakhelwana noma lami ngihlupheka. Abahlupheka okuthi ngiyafisa ukuthi lama abana nyabe ngilakho, abana nyabapha, kodwa angikaze ngibone bekuthola. Imali le okupha evela kuhulumende bayitholile abanye ma-180. Abayitholanga abaningi. Babayitholileyo bayitholile ama-180 njalo kayithengi lutho. Njalo ayisibo bonke ngabantu abalutshwane kakhulu abayitholileyo 180 bondi. Kayila nto ingathenga nje ingathi 20 kg phelele khonapho. Akula mafutha nothi bonke abantu abatholanga imali. Abantu abatholanga imali. Njengalokho esikubonizwa emazweni ukuthi ngalesi sikhathi abantu baphiwa ukudla. Ngibone ngani kwezinye indawo uhulumende wabuya bapha ukudla masibheke kuma-TV la. Bayaphiwa ukudla bahanjiselwe.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Violet Nxumalo obona ngokulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Besixoxa laye ngekhona le koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha uhlelo lwabesifazana. Zigqiba ezanamhlanje nanzi ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa ukhuthazele Melika ukuthi lethule izijeziso elazathesa ilizwe ngoba zingezinye zembangela yokuwa kumnotho. Sixoxe labalwa kumpi yenkululeko labanye abaninginingi esizwe imbono yabo ngelanga le-Independence Day. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha.
eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.